okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okufakathekileyo yikuthi ngubani oza sayinela laba abantu abaye sebevela ebantwini ngezinto kathesi ezimi ngayo in terms of principle yikuthi umuntu olelungelo lokukhipha abantu ephalamende kumbe ukhipha abantu ephalamende enguye olelungelo njalo lokubisela abantu ephalamende kungehlula lokho ngilethemba lokuthi indaba le isenkantolo inkantolo engaphezulu i-high court so i-high court yilo ezahlazulula ukuthi vele ololungelo lokusayinela abantu njalo nxa i-high court ihlazulula izahlazulula ukuthi unobhala jikelele osabambe isikhundla leso singakayi ku-Congress yini ingavele itsho njalo kutho ukuthi akusela omunye umuntu ozabuye abe lelungelo lokusayina kodwa singasabala inkantolo sesikhangela nje amafeki olelungelo kathesi yimi ngoba yimi embasitiyela abantu ephalamende iphalamende ivumile bona kababasisanga ephalamende mhlawumbe bebevele bezakwehluleka lokubakhipha bona ephalamende
lapho kutho ukuthi vele akumelanga i-CCC ibhode ngale kwakho kumele badlule kuwe abafaka abanye abantu kuyongalunganga bangakwenza khona
sizazama ukuthi sinqabele ukuthi kungabi la ma-double candidates ngoba kathesi kule ofisi ezimele yodwa inxa kuthiwa yi-ofisi ka-secretary general angisomabhalane ka-president ngingumabhalane jikelele wenhlanganiso kutho ukuthi ngizimele ngedwa kodwa kule presidium kulama organs of the party ngiyayenza ama-decisions yimi njalo engilobayo izincwadi yimi njalo engikhipha imbiko party so ngaleyo ndlela kutho ukuthi sizavala izikhenxe zonke ukuthi kungaze kwaba le loophole yokwenza ama-double candidates and ngimele iparty phela laba abahambe enkantolo ngama-individuals akula muntu omele iparty ongichallengileyo mina ukuthi angisiyo secretary general any member uyakwanisa ukuthi akuchallenje but alalungile loku kuchallenja lokho kuyabe kusitsho ukuthi mina ngangichallenjwa umuntu omele iparty akula muntu osekwenzile lokho so kutho ukuthi nje ngifakelwe nje i-penalty e-high court.